Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 kumpalakazi 2017. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Intsha yebandla lezanu PF sinqume ukuthi umphathintambo wezamandla umnumzana Simon Khayamoyo axotshwe kuleli bandla ngoba elobudlelwano leqembu lezanu PF LG40 elalisekela unkosikazi Grace Mkabe. Izakhamizi zedolobho leHarare zisola uhulumende ngokuxotsha abaphila ngokuthengisa ezitaladini.
Into engalungisa konke lokhu yimisebenzi eyama-industry. Akula muntu ofuna ukuphila ngokuthengisa ngoba namhla uzathengela kodwa kusasa uzozithengisa.
Inhlanganiso ekhuthaza ukusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe Business Forum ikhuthaza osomabhizimusi beZimbabwe abaphandle kwelizwe labakwamanye amazwe ukuthi bayesungula amabhizimusi eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Intsha yebandla lezanu PF esigabeni seMathebeleland South isinqume ukuthi umphathintambo wezamandla umnumzana Simon Khayamoyo axotshwe kuleli bandla ngoba elobudlelwano leqembu lezanu PF LG40 elalisekela unkosikazi Grace Mkabe. Umoyo wetheswa umlando wokuzama ukuxotsha umphathintambo wezomvikela umnumzana Kembo Mohati labanye ngemva kokuba owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mkabe axotshe owayengumsekeli wakhe osengumongameli welizwe umnumzana Mnangagwa. Uvusisizwe Mkhananzi usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Ugatsha lwabasakhulayo lusolukhokhelwa ngumnumzana wathi Nkomo wayegxotshwa kuleli bandla ngomnyaka ka-2014 esetheswa umlando wokusebenzelana lo nkosikazi Joyce Mjuru. Abasakhulayo laba bathi umnumzana Simon Khayamoyo nguye wabethumela amabizo alabo kwakumele baxotshwe ababolisa uMohati lo nkosikazi wakhe uTambuzani labomnumzana Bednikho Ncube obedinga Mguni kanye nomgcinisihlalo waleli bandla ezansi yamaNdebeleni umnumzana Rabelani Tshweni. UMohati kanye loNcube bebekhona emhlanganweni ogqutshwe ngempelaviki emahhofisini aleli bandla njalo bebehlezi phambili. Umoyo wetheswa umlando wokusebenzelana leqembu le-G40 ebelilisa ukuthi ngameli Emmerson Mnangagwa angathatha umbuso. UNkomo uthi njengabatha babona kufanele ukuthi umoyo axotshwe kuleli bandla.
Sivumelele thina kathi yonaemotion was moved kumithi yethu ukuthi iparty recalled Comrade S.A. Moyo.
Unkosazana siphethe okuhle Moyo lo mnumzana Vumani Phuthi obaphethe isihlalo sesihluthuni ngunkomo ngabanye osekuthiwa sokumele baxotshwe kuleli bandla ngomlando okusebenzelana leqembu le-G14. Umamoyo uzame ukuzigeza sithi yena kazi lutho njalo wezwa ngelikabathu ukuthi amabizo asuke kumnumzana Khayamoyo. Bekulokufuthelana okukhulu kulomhlangano okudala ukuthi omunye wamalunga we-Central Committee uNkosazana Reni Kibi aphose ukubambana lomgcini sihlalo wabesifazana. Lesi senzo sisolwe ngumgcini sihlalo waleli bandla ezansi emaNdebeleni umnumzana Rabelani Tshweni.
We don't want people who will
changes to some other people here. We are not very happy to be able to do that.
Umnumzana Phedniko Ncube wasaphenduke kuhulumende waba ngumphathintambo obona ngezenzakalo ezansi emaNdebeleni kulandela uqotho wakhe esikhundleni umgabe. Uchothoze iqembu le-G40 esithi abanye babo basemajele kubanti abanye ngase bebalekela izweni. Ukungezwanani kuleli bandla kuqhubeka phambili kungenani lokuthi umnumzana Robert Mugabe lo nkosikazi wakhe uGrace wayedeswa umlando wokusebenzelana leqembu le-G40 sebaqothwa kuleli bandla. Imizamo yokukhuluma lo mnumzana Khayamoyo yedlule. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyindaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Izitalada zeHarare lamhla bezibetha umoya kulandela ukususwa kwabaphila ngokuthengisa kuzo. Kodwa uZulu utshengise ukukhathazeka ngokususwa kwabantu laba esethesa uhulumende kamnumzana Mnangagwa umlando wokungabi le ndaba lenhlala kahle yabantu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Amapolisa, amasotsha kanye lamapolisa kamanisipala amanyane ukususa abaphila ngokuthengisa ezitaladeni kunye labasebenzisa izimoto ezincane ukuthwala abantu bengelamvumo. Abengatsha ezintathu lezi baqale ukwazisa uZulu ngaleli nyathelo ngomgqibelo besithi kusiyafika ngomvulo abantu bebesebesukile ezitaladeni phansi kohlelo oluthiwa Operation Restore Legacy. Umnumzana Leopold Munende ngomunye wabasole ukususwa kwabantu laba ekuchaza njengocuku kuZulu yena ukungasimlando wakhe ukuba aphile ngokuthengisa. UMnende uthi osekusenzakala kulabo abaphila ngokuthengisa kufana xathu lalokho bekusenziwa phansi kombuso ngalowo bengumongameli kaRobert Mugabe.
Lokhu kutshengisa ukuthi uMnangagwa njengomgalo layekala esingathi yi-solution eproblem eleZimbabwe yathesa. IZimbabwe ayilamsebenzi, abantu baphila ngokuthengisa. Abantu bephila ngokuthengisa ungabakhiphe ezitridini uthi ubasa ngapwe ungabakhiphe ezitridini ngoba yimpilo yabo yena leya. UMnangagwa yena uyabakhipha kodwa kabaniki imisebenzi.
UMnende uthi okudanisayo ukuthi lapho kuthiwa bayethengisela khona kuzindawo ezikhatshana kakhulu njalo zingalungelanga ukuqhubela khona imisebenzi yokuthengisa. Akukhuthazayo uMnende yikuba bavuselele umnotho bathole okokwenza abantu elizweni hathi ukubahlukumeza njengalokho osekusenzakala.
Into engalungisa konke lokhu yimisebenzi yama-industry. Akula muntu ofuna ukuphila ngokuthengisa ngoba namhluza athengelwa kodwa kusasa wasuzuthengelwa. UMnangagwa yena engahlala phansi le cabinet yakhe belungisise sibili amapolisi abo indigenization land reform anjalo amapolisi la angana controversial obuyalungise kube ama-investor. Abantu bayahamba sibili ema-industry, akusoze kube le problem leyo ukuthi laba ababhadala ama-license abezitolo sebechinga ngoba kunomuntu othengisa izinto abazithengisayo umuntu lozithengisela phandle.
Kodwa abaqhubala umsebenzi bathi benza lokhu ngendlela yokufuna ukwenza idolobha leHarare eselisaziwa njengelingcole kakhulu okwedlulisa amalawulo lihlanzeke lona. Abaphila ngokuthengisa laba bebethwalwa lempahla yabo besiwa enkambeni yeHarare Central Police Station, kuthi abaqhuba imisebenzi yokuthwala uZulu ngezimota labo bebezithathelwa ngamapolisa la abesebenzelana labakubutho kanye lamapolisa kamanisipala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ekuqhubekeni kokungacaci ukuthi okufanele abe inkosi yamaNdebele kahle kahle ngubani, abanye sebesithi kumele abakukhumalo bahlale phansi njengomdeni baxoxisane kuvunyelwane ukuthi kube le nkosi eyodwa. Sikhuluma nje umnumzana Stanley Raphael Khumalo wagcotshwa kunyanga ezisanda kwedlula. Sokuthiwa umnumzana Bulayani Khumalo laye uzagcotshwa kumalanga amalutshwana alandelayo. Induna yakomthwakazi eSouth Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lolu daba lumele luhlaziwe ngesiphangiphangi.
manje ngithi mina angilampendulo ngokabulelane kahle kahle ngoba angilahlelo lapho angikwazi ukuthi kuhamba njani kodwa ke ngiyezwa lami kuyafika ezindleleni zami ukuthi kukhona kunjalo asazi ukuthi bakuphethe njani kodwa ke sakuzwa kancane ngama-radio mhlawumbe ngalokho ukuthi bona basebenza lehulumende yeZimbabwe manje asikwazi ukuthi awufaka kunjalo ngoba abantu bakithi bahluphekile kakhulu ngale hulumende kade baphethe
manje nxa kuyikuthi kuyaphumelela kuyagcotshwa ubulelani khona sokwagcotshwa uRafael Khumalo kuyahamba njani la
ngale nkosi ngiyake ngikuchazele kahle kodwa ke thina nje njengabantu abadala esikubukayo ukuthi akuseke ukuthi ngangako izinto sezifunane ezifunekayo ukuthi abantu bakithi bathole usizo bokubaphathi kosupha bakithi kuyakuya ngomandla endoda ukuthi osebenze kakhulu ngubani osiza abantu ngubani owenza lowo muntu
manje ikhona yini imizamo enziwayo ukuthi udaba lolo lulungisiswe lungaqhubeki kuloku kukhanya kungani kulokudonselana ubukhosi lo
indaba yobukhosi lobunzima kakhulu umthwakazi omhle nje wonke uphelele ngoba manje wawona ukukhona ebantwini bakokhumalo manje bonke laba nje ukudonselana okukhona yindlu yakokhumalo edonselanayo ikhona ekazwide esibiza ethi ngulobhengula ikhona ekabulelani yona le eye labo ayanda labo Bolman bese kuthi bakhona yena lekaRafael uSteni bonke labo abantu ngabakokhumalo thina njengabantu esingekho ngaphakathi kwalezo zinto kubona kuyilo ukuthi ngabantu bona bakokhumalo so okusidida kakhulu lo futhi okusidalisayo ukuthi sebedonsa iminyaka engu-134 or 127 singalankosi konele ukusukuma yena uSteni bonke labo abantu basebethi bacho asikwazi ukuthi kuyaphi kuvelaphi kodwa ke ngokuthi kulungiswe kuhlanganiswe kukhulunyiswane ukuthi kulungiswa yiphi indlela kukhulunyiswa yiphi akukabi khona lokho akekho lengqondo leyo ukuthi bahlangane abantu bakhulumisane bakhane njalo angiboni ukuthi isizwe sakithi yiso singakungenela lokho bona abakokhumalo yibo abafanele baziqondise ngoba kuyabukisa kahle ma ngawumuntu uphelele engqondweni ukuthi laba abantu abenza kanje baza kubusa njani wena ongofuna ukubuswa kutho ukuthi sazohlupheka kakhulu so siyafisa ukuthi kube lokulungiswa phakathi kwale nto kodwa ke ngenxa yokuthi abanye babo bayasizonda thina njengobana ngiyinduna ngigumede ninje umuntu angikhulu into ayithanda ukuthi yena ma ngayesephethe abantu esebusa kuthi kuthi kuzoba lokunzima yilokho nje mntana inkosi esikhala ngakho kakhulu
umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede yinduna yakomthwakazi eSouth Africa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eGoli. Inhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ithi ikhangelele ukusebenzelana kuhle lomphathintambo wezisebenzi omutsha unkosikazi Petronella Khagonye. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi ziningi izikhalazo zezisebenzi uKhagonye amele azilungise.
Silethemba lokuthi uzasebenza lathi kakuhle. Kodwa nje ngumuntu esingamaziyo asikaze sibe mazi ukuthi ngubani ulembono enjani kundaba zezisebenzi uvelela ngapi yena abe singakaze sikuthole lokho kodwa nje inkinga esikhathini esidlulileyo ke sivele sikhonela ngokuthi loba ungaba lolwazi olungakanani eZimbabwe ube kule system lesithi whipping system so lo muntu owaziyo okhaliphileyo ube ngabonakali ngendaba ye system kanti khona phakathi kelizwe singazi ukuthi yena uzaba independent okungakanani ukusincedisa njengezisebenzi ukusizisisa njengezisebenzi kumbe nje uzaba phakathi kwelingi udubo olukhona olungaba luqale phezulu oluvelela kumkhokheli onguye president so asikwazi ukuthi sizabona ngokuya kwesikhathi ukuthi ngumuntu onjani xa siyaqalisa ukuthi sihlanganise inkulumo
kahle kahle kuyini elifuna akulungisise aqale ngakho njengezisebenzi
silezindaba kade sizivele sizivambile sizikhuluma sikhangele ukuthi engaze waqalisela emuva abambele nje khonapho ke okushiye khona abanye bakhe singaba yindaba eqakathekile singathi ikutholakala kwemisebenzi kube yindaba ke yokutshintsha i-Labor Act, kube indaba nje yokulungisisa i-tripartite negotiating forum. Yizo lezi ndaba esizikhangeleleyo besihlezi sikhonona nje ngendaba yelungelo lethu njengezisebenzi ukuthi siyavunyelwa yini ukuthi siyajenisela nxa sifuna ukujenisela, kungaba siyakhonona ngeholo kumbe siyakhonona indlela esibuswa ngayo, siyavunyelwa yini ukuthi sikwenze lokhu. Sikhangele ukuthi izinto okufanele azikhangele azilungise longeni leyo.
Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ezCTU.
Uhlelo lwabasakhulayo ole the connection namuhla sifuna ukuzwa imbono yenu ngedale labaphathi intambo bakahulumende elingela ngitsho loyedwa osakhulayo. Umphathi intambo obona ngendaba zabasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni ubikwa eleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisithupha lasishiyagalombili. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ntambama lilo Mike Wobe lami uNtungamile Nkomo.
Inhlanganiso eqoqozela ukusungulwa kwamabhizinisi eZimbabwe Business Forum ikhuthaza osomabhizinisi beZimbabwe abaphandle kwelizwe labakwamanye amazwe ukuthi bayesungula amabhizinisi eZimbabwe ngoba yemukela ngezandla zombili inkuthazo kaMongameli Emmerson Mnangagwa iqakathekisa ukuvuselelwa komnotho welizwe. UBenedictine Hlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Enkulumeni yakhe yokuqala efika elizweni ngemva kokubaleka kwakhe esanda kuxotshwa esikhundleni ngumnumzana Robert Mugabe, umongameli Emmerson Mnangagwa wakubeka obala ukuthi ukuvuselela umnotho welizwe yikho kusemqoka emsebenzini wakhe. Le yinto abuya wayigcizelela ngesikhathi egcotshwa kuba umongameli, ophinde wayigcizelela izolo emkhosini wokugcotshwa kwabaphathi intambo azasebenza labo. Umgcinihlalo wenhlanganiso equgquzela ukusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe eZimbabwe Business Forum, umnumzana Marshall Sankaru, uthi kuyabathokozisa ukubona umongameli olumfutho onje kwezentuthuko yezomnotho.
We are seeking to attract all people who are interested in mining.
Sifuna ukukhanga labo abafuna ukungena kwezenjiwayo, ezemfundo, ezokwakha lezemvelo eZimbabwe. IZimbabwe ifuna abasungula amabhizinisi abalolwazi lezomnotho welizwe. Silenhlelo ezizaletha ukusebenza ndawonye kwamakhampani akwamanye amazwe lawa eZimbabwe ukuthi iZimbabwe isiphe konke okuhle elakho.
Inhlanganiso ethi ngo-2018 ikhangelele uhuga abamabhizimusi abazosungula inhlelo ezibiza phezu kwezigidi ezilikhulu zamadola. Abanye bathu kubathabisa kakhulu ukuthi umongameli Mnangagwa ufuna ukuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe aphesheya kwezamabhizimusi ngemva kweminyaka kwaphela lobudlelwano phansi kombuso kamnumzana Robert Mugabe. Omunye osomabhizimusi weZimbabwe kwele South Africa, umnumzana Kuthulezo Mpofu, uthi bazimisele ukuyakwakha ilizwe nxa uhulumende ezimisele ukulungisa okwenza amabhizimusi angaqhubi kuhle.
Ngicabanga ukuthi okusadingeka uhulumende abhekeke nalakho kakhulu kakhulu ukuthi imali iyatholakala emabhenki. Kungabi yilokho ukuthi njengomuntu webhizinesi sengisebenzile noma sengithole lelo tenda engilitholayo ngasebenza, sekunzinyana ukuthi ngiholele izisebenzi zami ngibuye lami ngithole imali okanye ngithole i-cash ebhenki yokuthi ngithenge i-material.
Mnumzana Khulekani Moyo, umqondisi wenkampani ezokwakha eTholanazi Construction, yena uthi inkuthazo kamongameli Mnangagwa yokuthi abeZimbabwe abafundele imisebenzi ethile baphenduka ekhaya izasiza kakhulu ukuthi kutholakale abalamakhono afuneka umabhizimusi azasungulwa elizweni.
Amathuba omsebenzi mayevuleka ekhaya ngaphindela mpela ngiyosebenza, ezilongo i-corruption le ekhona lale ndlela obekuphilwa ngayo ekhaya. Uma ukuthi sitshintsha kusiba yi-government ezakhona ukunakelela abantu, mina ngiyazibhekelela ngiyosebenzela ekhaya because I am a skilled person than ukuthi ngizominyezela abantu elizweni lakubo.
Izibalo ngezomnotho weZimbabwe zikhombisa ukuthi isilinganiso sabangasebenziyo sesedlula amachumi ayisiyagalombili ekhulwini. Le yinto esiyenze izinkulungwane zabantu zabaleka elizweni ukuyadinga amadlelo aluhlaza. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Ethatha intambo zombuso uMongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthi uzalungisa okuningi okuhluphayo elizweni okugoqela ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ngaphambilini kwalokhu ibutho lathi ezinye zezizathu zokucela owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ukuthi achiye umbuso yikubhidlika komnotho. Iningi selibheke ngabomvu ukuthi kambe uhulumende omutsha uzafeza izithembiso zakhe na. Abalokuthandabuza ngalokhu ngabathengisa ezitaladeni ngokungekho emthethweni abalokhu bexotshwa ngamasosha emanyeni lamapholisa esizwe kanye lawekhansili. Isiphathamandla sabanye abathengisayo uMnumzana Dennis Juru ongowenhlanganiso ye-International Cross Borders Association uthi kufanele uhulumende aqale alungise umnotho welizwe kube lemisebenzi ngoba abathengisayo laba bazama ukuziphilisa lemuli zabo.
Kutsho kwabantu lokhu ngoba abantu abazifake esitrateni but isituation ezezimbabwe yenza ukuthi abantu bangene esitrateni bathengise. Akhula umuntu othandayo ukusebenza wona lo msebenzi wokuthengisa esitrateni. So i-government kufanele i-create imisebenzi kube nemisebenzi kuqala ingakaxotshi abantu emgwaqweni.
Kodwa isiphathamandla seHarare City Council uCouncillor Peter Moyo uthi kufanele kuhlonitshwe imithetho yekhansili.
Zakalayo lapha ikuthi abantu tokukhitshwa umongameli okade ekhona sebebona engathi sebazayenzi nasanthando kanti ke hatshi akuhambi njengakhonokho fuza abantu silalele sizwisise umthetho. I-City Council ibeyinendawo enikezo labantu ukuthi khona bathengisele khona, so abanye sebebuya ke bethiya indawo leziyana sebebuya etown. Akugijinyiswa muntu kodwa siyaphonga ukutshelana ukuthi hayi hambani lapho elisalinika khona. Abanye bakhona etawuni, abanye baphandle kwetawuni. So akula muntu othi wakhona uyaphambanisa kumbe kunjani, hayi thina esingakufuniyo yikuthi khona etawuni kukhanya ngathi umbe akusela mthetho. Abantu sebehle ukuhamba nezimoto, abantu bayathaya izimoto ngoba abantu bazobhekisela ndawo zonke. Yikho kukhona la abantu bagcina sebesitetisa ukuthi khona asifuthi izibi. Kodwa bethiyizibi zonezo beyibo futhi akuluyiwa kuthiwani fuze umuntu apho ukuzifisa. Yebo siyazifisa thina njengenkansili ukuthi khona abantu bayadubeka imisebenzi kayikho bayazama ukuthi baziphilise, kodwa singeke saziphilisa ngokubulalela izwe lethu. Akufuzanga sibe nje ezinjalo khona.
UMnumzana Juru uphikisana laye.
Iqiniso ukuthi bathengisa okungekho emthethweni kodwa i-situation eseZimbabwe impilo inzima engayekela ukuthengisa uzoyadi uzohamba entshontsha yini lo muntu. So i-situation eyenza ukuthi abantu begcine sebethengise ezitradeni abantshontshelanga umuntu abangenzanga anything ene-direct impact kumpilo yabantu ye-negative. So kungcono i-government ilungise indaba yemisebenzi, ilungise i-economy yeZimbabwe and then abantu bayaziphumela bona emgwaqweni bengaxotshwanga. Kufanele bahlangane nama organizations bayenzi bazame ichebo lokuthi kube nokuklinwa, abantu babeqedi ukuthengisa bakline and then makunjalo kuyabe ku-right. Abantu bengaklina, angiboni ukuthi abantu bengayala ukuklina ngoba yindawo yabo yokusebenzela naleyo.
Asizweni umbono wengcweti ecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana George Mkhwananzi.
Ye, ukungalandeli imithetho yedolobho siyakubona ukuthi kuyinto engafanelanga, imele ilungisiswe ukuze abantu basebenze ngendlela efaneleyo. Kodwa ke mbona sengathi leyo nto akusiyonto eyisiqokoqela, it's not a priority for any new government. Bekumele ukuthi baqale balungise zona ezomnotho okuze zixotha abantu ezindaweni eziqondile zokuthengisela, basuka baya baba lapho kuduze khona la bantu abangathenga izinto zabo. Akusiyonto yokuqala okumele basihluphe ngayo, kumele bakhohlwe balibale ngayo ngoba abantu badinga impilo, badinga indlela yokuziphilisa. Baqale balungise enqongweni, bafake umthunzi ube khona ukuphahla lokuthi umkhonomi usebenze. Bese ukuthi mayimisebenzi sikhona yonke into isihamba ngendlela, bese ungaqala-ke ukuthi uthi wena uyalungisa ukungcola kwedolobho, isitalada nayo yonke into, akube ngokugcina lokho.
UMnumzana Christopher Mthwangwa omunye wabacebisa uMongameli Mnangagwa uthi Kufanele abantu wape uhulumende omutsha isikhathi sokuthi aqoqe kuhle inhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe kulokumchothoza nje yena esanda ukuthatha intambo zombuso. Okwamanje sesilethulela udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leRussia seliqalisile ukuvimba abantu ukuthi bakhulume abakufisayo. Sokulomthetho omutsha ovumela ilizwe leli ukuthi lithi amanye amakampani ezindaba atshengisele uZulu ukuthi asebenzela amanye amazwe. Amakampani la alakho ukuvalwa kumbe ukulondwa ngamapolisa ensitha kweRussia. UHeather Nauert isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ole State Department uthi ukukhululeka kwaZulu kukho konke akwethulayo njalo lokukhululeka kwemisakazo lamaphephandaba kuyinsika yempilo yabantu emhlabeni wonke jikelele. Uthi ilizwe leRussia selizimisele ukuthi livimbe konke okwethulwa nguZulu, amaphephandaba, imisakazo lalokho okulotshwa ebulenjini be-internet. Ilizwe leMelika selilesikhathi likhonona ngomthetho obizwa ngokuthi yi-Foreign Agents Law owenza ukuthi kuhlutshwe kakhulu inhlanganiso ezizimele zodwa kweleRussia. UNauert uthi ukwenza ukuthi umthetho lo ugoqele okwethulwa zintatheli zindaba kuzakwenza ukuthi abantu behluleke ukukhuluma abakufunayo njalo lamaphephandaba angalobi ngemfanelo. Umthetho lo osanda kwethulwa okusemthethweni ngumongameli Vladimir Putin ubamba ngamandla inkampani ezethulela uZulu indaba zeRussia ukuthi babhale ukuthi basebenzela amanye amazwe njalo baveze lapho abathola khona imali. Ilizwe leRussia lenze lokhu kulandela inyathelo elithethwe lilizwe leMelika elithe umsakazi weRussian television sokumele ulobe ukuthi usebenzela amanye amazwe nxa usethula indaba zeMelika. UNauert uthe umthetho weRussia kawufani ngitsho lakancane loweMelika owe-United States Foreign Agents Registration Act ongavimbi okwethulelwa uZulu. Umnumzana John Lansing, umqondisi we-US Broadcasting Board of Governors, uthe kuyavunyelwa ukuthi amaphephandaba le misakazo yeRussia leSputnik yethule izindaba eMelika njalo idlelane le misakazo emnengi. Kodwa-ke uthe inhlanganiso zezindaba zeMelika ezigoqela imisakazo ye-VOA le-RFERL kayivunyelwa ukwethula imibiko eRussia.
Lolo ludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Inzwisayo umculo selethemba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7. Singakehlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Intsha yebandla lezanu PF sinqume ukuthi umphathintambo wezamandla umnumzana Simon Khaya Moyo axotshwe kuleli bandla ngoba ubelobudlelwano leqembu lezanu PF le-G4D. Izakhamizi zedolobho leHarare zisola uhulumende ngokuxotsha abaphila ngokuthengisa ezitaladini. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.